Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlazilitumi, umbimi to 2024 uGetsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Izalukazi sinje asidlilutho sivuka sinquma lemthunzi kuje kutshona ilanga singadlilutho sitheka amanzi kuphela
abantu abaningi ematweni North bathi kabala kudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka.
Abantu bazamkhumbula kakhulu uKenneth Muti, wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary, umuntu wayebona ngasese into ezingakabona ngabantu abaseduzane.
Bakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi olodumo uKemisi Siziba. Likaphansi iqembu leDimbare Dynamos elinqotshwe ngeleHighlanders FBF namhlanje. Salethulela izabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abakumkankaso weBlue Movement bathi umhlangano bekumele bewuqhube eGweru uvinjwe ngamapholisa alobe incwadi yesithi kabacelanga kahle ukwenza umhlangano lo. Incwadi elotshwe ngumkhokheli wamapholisa enkabazwe uSenior Assistant Commissioner Ntofosa Kumbo ithi le ndawo kade befuna ukuqhuba khona umhlangano lo bekungafenelanga kube le mihlangano enje. Kodwa abakumkankaso weBlue Movement bathi abakusetshwa elizweni ikuthi sebezibambe esidukwini kwezombusazwe. Umgakazo lo ngokulungisela umnumzana Nelson Jamisa ukelwe ukuba uzabumba ibandla elitsha kulandela ukuthiya kwakhe ibandla le-CCC athi seliphethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Lendlala esabekayo emathweleni North zenkabazwe lapho abantu abathi abakatholi ukudla okunikwa ngukhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Namhla sixoxa lezakhamizi elupani esabelweni semathweleni North. Omunye wabo ngugogo uMadonga othi umangoyeselala eziko.
Lapha mntanami silohlupho olunye olumalisayo, sile ndlala engathambanga. Lapha utyani sokuthile kwathi khu, inkomo ziyakufa, amanzi akusela manzi emfuleni. Lathi sinje sizanathangaphi sizakufa. Abantwana kabasahambe ezikolo ngenxa yendlala. Njalo futhi inkomo ungaze uyihambise ngale uyeyithengisa isiyidola 50. Sizalukazi sinje asidlilutho sivuka sinquma lemthunzi kuze kutshona ilanga singadlilutho sitheka amanzi kuphela.
Zinengi izakhamizi esezithengisa izifuyo ikakhulu inkomo esezilentengo ephansi kakhulu. Unkosikazi esinathi Ncube uthi kunzima lonyaka.
Lonyaka siyakufa, akunzima shi uNkulunkulu ngawo yangenela azibonakalise nje umhlabakhe lo awuzweli. Sithwele nzima ezikolo siyabotshwa, sibotshela mhlawumbi izikwelede ezinye ezazinye zikahulumende zingaso zethu. Kuthiwe sesile zikwelede sikolo siyathunjelwa. Siyabhatala ngani indlala ingaka? Siyafa ngendlala labantwana. Emasimini kakula lutho, izifuyo ziyahawula zidla okuhawulisa amahlamvu sekuwomile emfuleni vela kakusela manzi. Kunzima, kuseyabamba oSeptemba kuyaba vele kungasela muntu lesifuyo emhlabeni. Lathi saba sesibhubhile labantwana esikolo vele babengasayi ngendlala. Le ntengo zezinto hayi 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 zikhwelile okumangalisayo. Siyafa sibili, asikhuleke namakhuleka sincenga iNkosi.
Siyakhala esinye njalo isakamuzi eKwarayi umnumzana Thombelani Moyo.
Indlala ekhona kulomnyaka ka-2024 indlala esabekayo. Iloba sasibuze ebadaleni ababezalwa ngeminyaka yaka-1947 lapho sezwa khona ukuthi kwaba le ndlala enkulu. Bathi hatshi ayizange ibe njengaleyi. yalonyaka ngoba sikhuluma nje kusese nje kathesi inyaka March esikiyo kodwa indlela osokungani kome ngayo ngani izulu licine kumnyaka lwane wedlule ukuna ungaya endaweni ezimifula komila kusela manzi ngisho ongathola khona ukuthi kulamanzi akahama khona kume kulugwadulo
Umoya uthi inkomo kazisela madlelo njalo abantwana abaningi abasahamba ezikolo ngenxa yendlala.
Ungakhangela izifuyo lazo kukhwamalele zezisenza ukukhotha inhlabathi inkomo ziyabhoda ziyele lale akusela nto enhle vele lapha okokuthi kusiyafika kuboJuni indlela izifuyo ziyabe sezisifa ngayo hayi kuyabe kungasayenzi. Ubusukhangela le ntengo. Intengo yazo izifuyo iwe kakhulu 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 ngoba kathesi market inxa usizwa ebantwini abavela kubo bulawayo bathi inyama iningi vela kwezizigaba zelizwe lapho kule mkhuhlane njengeyabo January disease osokusenza ukuthi kweminye imhlubulo lakho inkomo ziyabe zihamba wabuningi ngendlala leyo khona kodwa zibe seziwe i-market i-price ku-market so indlela abantu vele abasebephila ngayo inzima sikhangelela ukuthi inkomo zenezo nxa zithengiswa abantu bethola ukuthi bethenga impupho impupho isatholakala nje ezitolo kodwa kukhangelela ukuthi abantu vele behle bepackage bebudget ukuthi indlala le inxa ibuya umuntu ethole encwadile ikakhulu kunje ngesikafu senkomo lakho kuyadingakala ezikolo akumangalisi ama dropouts azaba manengi kakhulu ngendlala le sikhuluma kunje kule mzamo yokuthi abadala benza ama payment plans laba abakhokhela izikolo ama SDCs ukuthi izimali zezikolo zibhadalwe kodwa ke kube sekusiba yinkingi ukuthi ziyabhadalwa kanjani ngapho abantu bese simene esinje sendlala isimo sangkhona kasimanga kuhle sibili sibe sesisiya endabeni zamadona amadona akatholakala kancede abantu la sithi ngama NGOs la azimele wodwa kodwa nje kulezi nsuku kulohlelo lukhona iloba lwathatha abantu kodwa luthethe inhambeni lutshwana kakhulu lololo olukahulumende lolosesha lolufike ebesikhangelela ukuthi ngakuyavuma njengoba indlala ibambe wonke umuntu ngabantu bathethwe njengobuningi ukwenzela ukuthi imphefumulo yabantu isizakale ngoba hayi umnyaka lo esikiwo ka-2024 ungane hayi asondlala yimpi sibili wokuthi hayi asikwazi ukuthi sizayiphetha zimi ngaphi
Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lophede isabelo seMatweni North uMnumzana Richard Moyo obengaphenduli omakhale kukhwini. Ukuzulakala kwezulu kweleZimbabwe kubangelwa isikhudumezi se-El Nino esihlasele umhlaba wonke jikelele. Wakala bantu ngokubhubha kwasomabhizimusi obelodumo uChemist Siziba. Usiziba wazakala ngokuba ngabokuqala abasungula inhlelo eziningi zabosomabhizimusi abathuthukayo kweleZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Bekuthemba Mhlanga wahlala loSiziba eHarare.
USiziba lapha abaningi bemazi lokuthi ngubootcamp. Nosasibiza nje ngokuthi ngubootcamp. Ubootcamp ngobunye wabantu abasungula into ye-institutionalization in the 90s lapha bekhokhelwa umqalo uJoshua Mbuku. Yena labantu abanjengabo Strive Masiwa, labantu abanjengabo Nigel Chanakira, labantu abanjengokamshinda, yabantu ababephambisa ukugasa into ze-institutionalization. Kungakangeni amasela lawa athezengena kusiya phambili. Kwathi kusuka lapho abantu ngathi bakhumbula ukuthi kusiya kufika into kamaselula yama-mobile phone. Nguye owayephambili eyisebenza indaba naleli bantu. Lo Ralph wonke layo ngumanjinela uStrive Masiwa.
Ye, kodwa ubona ngazani pho akwenza kwakhanya sibili kungabe kuyini. Ngokukhanya wayezinto ezivula kakhulu.
Kakhulu yabona ukuthi ungathi uyaqalisa sibili khona kuphana kufakwa ama-cable amafoni ama kuqalisa sile expansion yama-land line eZimbabwe ikhampani ka-Chemist yayiphambili khona phana kugejwa kwama-trench nguye wayephambili khona phana u-bootcamp kuthezwa zonke izinto lezi Noko nasithi siyakhangela nje ilokhu zela into ye mobile nje ayikhuluma nguye wayephambi. But kakhulukhulu enye into abantu abanabanga abangabe bengazi ukuthi abantu abaningi abasuka kobulawayo besiyahlala eHarare behandisa imisebenzi kumbe siyafunda. Abantu abaningi bezifikela kuyo bootcamp khonaphana eHarare esingathi emthonjeni. Yikho abantu abaningi bengimazi njani besingathi ngupresident. Nxa kuyinto ekhona yokuthi uChemist unikela kuba kubulawa isisinda kakhulu eHarare ngoba wayengumuntu wakobulawa ohlonitshwayo ehlonitshwa ngabamachurchi ehlonitshwa ngezomba ngazwe ehlonitshwa kwezamabhizinisi yena ngokwakhe isimo sakhe wayeyinkokheli
ye kuthe khonapho segula sokule nto ezinjalo kungani konke khona kwasekubambanga kambe kungake kwahamba njani okungane kuhamba kona
ye kuthi kube ubootcambe sokule minyaka engezwa kuhle lapha kulesi khathi iminyaka edlule lapho kube watshaya istroke khathesi futhi lakho bengani uhlutshwa ngama-kidneys yikho nje khona okungathi hayi kucinyeni kumkhuleli ayi bengani sekhule asine minyaka eyi-77 kodwa asingathi ukuthi usekhule kukhulu but khonokho nje ukuthi yokuaba le stroke lokuthi amakidney akhe besisala yikho kunjani okusuke kwamkhulela-ke izolo
singathi abantu bazamkhumbula ngayo
abantu bazamkhumbula kakhulu uChemist ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary umuntu wayebona ngasese into ezingakabona ngabantu abaseduzane wayekhaliphile kakhulu ekusunguleni amabhizinisi abantu abaningi abangani bengawaboni especially lawa waye-injiniyari wayelo mbono uChemist ukuthi nxa ehlezi lawe ukhuluma laso uyasumona ukuthi hhayi umuntu lo is 10-15 years ahead of into esizibonayo kathesi yikho kakhulu abantu abazamkhumbulayo nabanye kakhulu ubootcamp abantu babebuya especially ama-politician wonke awezanu la wezapho bekhuluma laye ngesisi ngoba na wayengafuni ukungena kakhulu ezombangazi kodwa babuya bembuza ukuthi khathi ibootcamp lokhu singakulungisa njani kumbe lokhu singakulungisa njani kumbe nxa ukuthi kule bizo elalifuna ukuthi liyefikiswa kuzapho ngasese kwakudinga khona phana uChemist eHarare ukuthi elifikise nxa kule lizwe kumele liyefikiswa kuzanu ngasese livela kuzapho kwakudingwa nobootcamp ukuthi njani elifikise it was an important back channel for inkulumo ezinjalo
lo ngumnumzana Bekuthemba Mhlanga odabuka kwele Zimbabwe ohlala eLondon ubexoxa le Studio 7 eseLondon ngoleBritane. Zangena kusigaba esilandelayo siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemindika lilungisela ukuba le ndawo enkulu elwandle yokuthwala ukudla okuphoselwa abantu eGaza Strip abahlaselwa ngamandla ngele Israel. Abantwana abafika amakhulu amathathu 300 sebethunjwe ngamalochacha eKuriga kwele Nigeria. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu. Sangane kuhlelo vuselela umoya igama muntungameli Nkomo namhlanje silomfundisi useNisibanda
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuba siyahlangana kuhlelo lethu lokufundisana njalo lokulalela ukubala kwelizwi lenkosi
usiphatheleni namhlanje
Namhlanje ngizafuna siqhubeke sikhangele lolu daba lokupha lokunikela. UPaul uyakhuluma kwabaseKorinte abesibili chapter ka 8. Uthi yena asibaleni bazalwane, sithanda ukuba lazi ngomusa uNkulunkulu awunika amabandla aseMacedonia ekulingweni kwawo okunzima kakhulu lokuthokozwa kwawo okukhulu kanye lobuyanga bawo bokugcina ugcwele ukuphana okumangalisayo ngoba ngiyafakaza ukuba anikela okuningi njengaye engakwanelisa kanye lokudlula amandla awo bona ngokwabo basincenga ngokuphangisa ukuba babe lethuba lokuhlanganyela lokhu kusebenzela abantu benkosi kabayenzanga njengesasikulindele kodwa bazinikela enkosini kuqala muva bazinikela kithi kuvumelana lentando kaNkulunkulu. Ngakho ke ngiyafuna sinanzele lapho ukuthi okokuqala la mabandla seMacedonia uPaul yakhuluma ngokuba babe ngene phakathi kobunzima obukhulu kakhulu obayenza ukuba bagcine sebengabayanga. Kuthi ukuthi laba babebusa babahlukuluza bebahlukuluzela ukuba bathiye ivangeli. Njalo kwaba nzima kakhulu kibo ukuba abaningi babo balahlekelwa yinotho, balahlekelwa yikho konke ababelakho ngenxa yokuthi bayala ukuba bayale uJesu, bamphike, baphike ubukholo babo, lenkolo yabo kuJesu. Bachithekelwa zinotho zabo, bavinjezelwa ngalabo ababebusa, babenza ukuba bagcine besiba ngabayanga. Manje kuyamangalisa ukuthi nxa singakhangela thina ngalesi sikhathi, balutshwana abantu abangamela ukholo lwabo ngale ndlela. Ngakho-ke ngasona iso sikhathi bephakathi kokuhlukuluzwa kanjalo, njalo sebelahlekelwe yinotho yabo sebengabayanga, waqhamuka ukuba kulodingo ukuba abanye abazalwane base befikelwe indlala. Kwasokukhona ukuswela okwakukhona, kwakungene indlala enkulu kakhulu elizweni lasePalestine. Ngakho-ke la bazalwane bathe bekuzwa lokhu bekuza ngabo uPaul, basebehlanganisa konke ababelabo. UPaul wayecabanga ukuthi aboyokhipha nje okuncane njengabantu ababephakathi kokuhlukuluzwa njalo belahlekelwe yinotho yabo, kodwa wamangala ukuba wafakaza njalo ukuba bakhipha isipho esikhulu kakhulu esasedlula lokho ababengakukwanisa, kutho ukuthi bazinikela ngakho konke. Siyananzela lapho izifundo ezithize engifuna sizibambe, ukuba okokuqala kabazange banikele ngenxa yokuthi babe layo leyo mali kumbe babe lemfuyo, babe ngalalutho, basebelahlekelwe izinto zabo zonke. Kodwa abafulandeli bakaJesu laba esingathi thina amaKristu ngaleso sikhathi aseMacedonia, sihlangana labo bekhipha yonke into ababelayo bencedisa abanye abazalwane. Siyabona ukuthi ukunikela lokupha kuyabe kuvela enhliziyweni, kodwa njalo-ke uNkulunkulu uyafisa ukuba lapho kulezidingo khona kumele siphakameni njengabazalwane siyencedisa. Singancedisi ngoba sisilakho lathi, kodwa sincedisa ngokuthi siqale uthando likaNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi kwakule ndlala lo nyaka ilizwe lakithi akunanga zulu lapho eZimbabwe, abantu abaningi bazaswela. Siyananzelela njalo ukuthi okuhlanyeliweyo okuningi sokubunile emasimini lapha, okuningi sokonakele, kuyatshisa ilanga, abantu abaningi sikhangele indlala. Ngakho lo nyaka sizalithuka njengebandla laseMacedonia ukuba phakathi kobuyanga bethu sikhiphe sinike sincedise abanye abaswelayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyabonga igama likaJesu, khulumisana lathi ukuze sibe ngabantu abaphayo abakhangela indlala, bazothola ukusizwa, bazothola uncedo. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siya namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abesifazane ngalinyanga sithakazelela omama. Sixoxa nonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalandaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine, oluyilo oluphathisa abatsha abathengisa impahla etshiyeneyo njalo lubasiza ukuthi bathole imisebenzi.
Into eyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli, ngabona ukuthi kakhulu kakhulukazi abasakhulayo babesenhliziyweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo, ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo yikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo, abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani, bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo lapha. gijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi induko ohlangene lazo kusukusela ekuqaliseni emagazini le kuse kufike lapho osukhona khona?
Kwabalo ukungayamukelwa ngamanye ama abantu emakampani enterelizinda. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuze ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani. Umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings. Ngangibona ukuthi kawasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Mayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala. Ukubhadala abanye abasebenzi bami andizeli izindaba. Kwakungelula. Even lakathi akukho lula. But ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatha lezindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhanyela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi ukuphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazi okukuwisela phansi. Kodwa wena, kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalandaba lubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine ngesikhathi sithakazelela inyanga yabesifazane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yawa kulo tabaka ngube ungathela kusasa jahle ekhaya. Wenze imidlalo intetheli izindaba yethu uJoseph Ntani nje usathulela impumelelo yemidlalo edlalwe namuhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembulele endazilinqobe leDynamo ngethuka 1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Iqembulele endazilihlohlelwe nguMelikhaya Ncube kanye loArchford Fire kuthi leDynamo lona lihlohlelwe nguAlexander Mandinyenya. Ngasesakuva iqembule manyeka Diamonds lichawe nge-3-2 ngeleSimbabwe kuthi ngasemalahleni iqembule wange linqobe leyadange 1 kanya. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji usathulela njalo ingxoxo ayiqhube lomqeqeqeshi womdlalo wenguqu uGift Gedo Nkala lonyaka osefikise iminyaka engamajumi amathathu 30 umqeqeqeshi wasakhulayo kobulawayo.
Nkala uqale ukuqeqetsha umdlalo wenguqu ngomnyaka 1994 leminyaka yokuzalwa engamajumi amabili lambili 22. Ube uqeqetsha iqembu labatsha ele East Rovers ephumula East
94 lapho ngangikhotha the likes of umthandazo Ndabambi. Umar Fortune Mketiwa, the likes. Kwanisu UTCM yena uPeter Ndlovu Finance, lapesa njura kona team yemdare, uChimalanga. Semiye sangena uCast League Cup under 17 semi, sarwana semi finalist. Fati kona ngo 2000, sangena under 14 Champions Trophy. Wakulabo Rio Peter Moyo and the likes. Ngawasing coaches the senior team on 2001.
Ngomnyaka 2000 uNkala ukhethwe ukuba ngomunye wabaqeqetshi beqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili elimela idolobho lakobulawayo.
Umuntu wasenza sakhotsha leso squad ngoba lapho kwalokufunakala ukuthi ukhotshe ama-old boys esasilako by then. So uBhabha nguye introduce ukuthi no thina lathi silabafana ngethu abancane lapha the likes of uGeto Chali abangakwanisa ukuthi bifike over the coach i-province yakobulawayo. Then yikho kungena kwethu lapha sakhotsha sayowina liyana i-tournament liyana. Then sasilabo Thomas Mkethiwa, sasilabo Guy Goddard, i-boys eziningi ezakuthanda sizidlala kwa-Highlanders.
UNkala uthi u-Ali Bhabha Dube ngomunye wabaqeqetshi abadlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe emsebenzini wokuqeqetsha.
OBhabha basincedisa kakhulu loba nje bengasangazani nakusakhanelwa kangako ngoba yibo abasenza abantu saphusha sakwanisa lathi ukukhotsha lapha lalaphaya. Likes of uBhabha owethu Willard Khumalo kanye lo mdala wayesincedisa ngoba sake sikwazi ukukhotsha lathi ku-East Rovers. uGibson Ngomela bene ngathi nguye wasenza thina abafana abancane sisadlala ibhola sakwanisa ukudlala kubo division 2 because sasingama under 17 nguye umuntu wasipromota kuyisovers ukuze sidlale kusinyane
uNkala uqale ukuqeqetsha lokho esadlala njalo ube kuhlanganisa lokho kwaze kwafika umnyaka ka 2001 lapho athathwa khona liqembu lenjube Sundowns.
I only played for months in Juve Sundowns because abadala bethu East Rovers le Juve Sundowns kwangazane kuswanana. That was 2001. Ngicela sengibuyela back for East Rovers ngoba abadala babengahlangani kuhle ngenkulumo. Hayi abadala be Sundowns, abadala be East Rovers yibo kwangazane akubakhambeli kuhle. West le team yayingazane ngomnyaka wangkhona yayingadlali kuhle. So ngasifuna ukuthi ama senior players wonke kanjani abuyele le team. But kwagcina sokusenza ukuthi mina i-career yami iphelele khonapho.
uNkala ufikisa iminyaka engamashumi amahlanu lambili yokuzalwa lonyaka uthi sesiside isikhathi engumqeqeshi kodwa ubona ngani izithukuthuku zakhe ziphelela eboyeni njengenja.
30 years ngikhotsha ibhora leli but angazi ngithole isendiyalo ibhora langikhona lela otherwise lidlamini esikhwameni but nje njengabantu nje asebavela baloywa ngalo ibhora langikhona ukuthi uxeceke kokuloku nzima sesiphouhlaka sisethembeni okokuthi one day maybe uzaba lalokhu lalokhu ya but libhora silithandayo akuvumi ukuthi sikuchiye but sokuza sinika i-frustration yokuthi sichiyane naso because ama-big teams la asithathela asinike lutho athatha abantwana laba esibaqeqeshayo lapha at the end of the day we are catching nothing.
Ngemva kokuchiya iqembu le-East Rovers ngo-2010 uNkala ubumbe elakhe iqembu ele-Toronto njalo ulikhokhele laze ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ngo-2017 khathesi selidlala kusigaba se-Bulawayo Province Division 2. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyosizwe ezomculo.
Salibonani mlaleli labasakazi, ibizo lami nguFaith Makhoyire Mpofu, ngizalwa kwenjelele, ngihlala eNkayi eTogwe, igama lomsebenzi stage name, ngazakala ngu-Man of Faith, ngihlabela i-gospel music, ama-genres ehlukeneyo, athi traditional, worship, reggae, njalo ngihlabelela ngezindimi ezehlukeneyo ezigoqela isiNdebele, isiShona, isiKhiwa, isiTonga, isiNyanja lezinye nje ezehlukeneyo ezizatholakala kulabo abazalalela izingoma zami. Ngiqale ukuhlabela ngisasa ku-Sunday School e-Church, kodwa-ke ukurekhoda ngiqale ngomnyaka ka-2017. Sengilama-albhamu amane, i-albhamu yami yesihlanu siseduze layo ukuphela ukusetshenzwa, ngichukana layo ngiku-Rock Up Studios lo-producer wami u-Nash. Abafisa ukuxhumana lami lingafona ku 0713 583 538. Ngizaphinda njalo 0713 583 538. Laba abaku WhatsApp abangafuna ukuxhumana lami ku WhatsApp ngizangithola uMan of Faith ku 0713 583 537. Ngiphinde njalo 0713 583 537. Ngiyabonga usekelo lwenu, ngiyabonga ukuxhaswa yini. Inkosi ilenzele kahle Studio 7 omuhle. Amen.
Siyalibonga kakhulu ijahala kwethu sakuzwele. Singagqiba uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo lamhlanje. Abantu abaningi emathoreni North bathi kabona kudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka. Bakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi ubeledumo uKhemisti Siziba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa umanye ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.